Ikula laba patinda muleli likoqela ugatsha lwendaba zasekhaya olwamapholisa olwezomsebenzi lwezokuthutha. Umqondisi wogatsha lwezomsebenzi umnumzana Thobile Lamati uthi iqula laba patinda muleli liza kuthekelela amankampani amaroli libheke ukuthi kawaqatshanga yini abachayeli abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Many of our talks by the Department of Police, ourselves, Home Affairs.
Sizaphinda njalo ndawonye lamapholisa sivimbe imigwaqo sizingela abachayeli abasebenza ngokungekho emthethweni.
And then take action in incidences where we identify violation of immigration acts.
Uthi umsebenzi wabo wokuqala ngokuqeda udlakela lolo oluqhubekayo nokubopha labo abalubangelayo. Uthi okwamanje bakhona sebebotshiwe ngamapholisa ngalolu daba. Njengoba sekutshiswe amaroli edlula amathuma amathathu kwafa umtshayeli kwalimala abanye. Kodwa kumnumzana Sifiso Nyathi omela enye inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa AATDF uthi abalalo ithemba elikhulu lokuthi iqula labaphathindaba leli lizasiza kulolu daba.
No 50% ethemba ngoba akusiyona oqala ibe khona namanye ama-task team phambilini azange enze lutho ubhude nalokho besitshela nje ukuthi kuzoba nje nama-roadblock kuzobhekwa ama-permit kuzoba no-inspector webhodi sidinga ukuthi kubhekwa ama-permit la no-inspector sidinga isinqumo esithi abantu bangaphandle abehle amarori 0% foreigners kwi-trucking industry 0%.
Iningi labachayeli beZimbabwe lithi lilokwesabela ukuthi iqula labaphathintambo leli liza kwenza baphelelwe ngumsebenzi njengoba selikhuluma ngokuvimba imigwaqo nokubazingela emankampanini abaqatshwe kuwo. Abanye bathi kusobala ukuthi lolu dlakela luzaqhubeka ngoba usegcekeni ukuthi abachayeli bakwele South Africa kabafuni ngitsho lomchayeli ole permit emarolini. Kodwa kumchayeli weZimbabwe umnumzana Dayson Mukwewa uthi likhona ithemba lokuthi iqula labaphathintambo leli liza kwenza isimo sodlakela sibe ngcono.
Nginethemba lokuthi bangenza umsebenzi wawo in a professional manner because yabona i-task team iba involved nabantu bama-government officials or from ama-different government departments. So I don't think ukuthi kuzoba nenkinga ukuthi ba-targeta nje especially ama-foreign truck drivers, no.
Loba nje ukuqaleni komnyaka kwethulwe iqula likahulumende elibheke lolidlakela. Imibiko itshengisa ukuthi sekulamaroli edlula amathumi ayisishiyagalombili atshisiweyo kumbe azanywe ukutshiswa lokulinyazwa selokhu umnyaka uqalile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.